ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamile inkomo namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla
siyahlangana lesithoko ezithandekayo ngalolu usuku njalo sivuselelana emoyeni wethu ngoba namoya wethu ihlala ihlukumezekile idinga ingatholi kwesinye isikhathi idinga ukubana siyivuselele naso senganeno ngoba ngale kwethuna siyabe singasekho isikhathi sokukhumbula ngempilo zethu ngoba ziyabe sezedlule namhlanje ke ilizwi lethu sizalithola ngokuloba kwahezekiya chapter 37 sibale amavesi usukela ku-1-5 kufundeka kanje verse 1 isandla sikajehova sasiphezu kwami sangikhiba ngomoya kajehova sangibeka phakathi kwesigodi sasigqika amathambo wangidlulisa kuwo ngazungeza bheka ayemaningi kakhulu ebusweni besigodi futhi bheka ayomile kakhulu wayesethi kimi ndodana umuntu lawa mathambo angaphila na ngathi Nkosi Jehova wena uyazi wayesethi kimi profeta phezu kwalawa mathambo uthi kuwo nina mathambo omileyo zwanini izwi likajehova verse 5 isho kanje inkosi ujehova kulawa mathambo ithi bhekani ngiyakungenisa kimi umoya niphile leli lizwi nxa ngilibala ngibone ngathi kuyafana lalokhu esikubona lokho wabona uHezekiya ungathi uyaphosa ilihlo lakho elenyama lelangaphakathi ulalele ngendlebe okukhulunywa ngabantu endaweni ezijiyeneyo uzananzelela ukubana nxa sikhangela sithi kumbe imindeni yabantu imuli ezijiyeneyo phakathi kwazo kugcwele amathambo omileyo ungakhangela abantwana abazelweyo endaweni indawo ngendawo eqiniseni kungathuka muntu kodwa kukhutshwa iqiniso njengoba linjalo abantwana abanye olutsha lolu selufana lamathambo omileyo akulampilo kuyini okwenza ukuthi amathambo la ome kuningi okuhluphayo abanye bafundile ezikoleni imisebenzi kayikho abanye kuswelakala izimali ebazalini ukubana abantwana baqhubeke ngemfundo yabo besiya phambili babe sebesiba nje umhlambi kazolusile bafanele amathambo omileyo abanye ke babantwana abazalwayo intsha esakhulayo malakho ukubana bangahlala ndawonye batshelane izinto ezingayisizo yikho ubona umhlaba wonke ngisho lakhona apha emindenini kwelakithi abasakhulayo balimele kakhulu ngezinto ezibalimazayo njengezidakamizwa abanye ngileqiniso kabakuthandi ukuthi bazitholewe kuleso simo kodwa benziwa ngumumo okhona kangitsho ukuthi kuqondile ukuthi bakwenze kodwa eqinisweni kambe abantwana benze njani ilanga liyaphuma kakulanto abazayenza abantwana babe sebefana nje lokuthi ngamathambo omleyo angelampilo lakubomama kunjalo omama emagumeni yibo okumele baqinise imindeni ime babekezelele okuningi okwenzakalayo kodwa ngenxa yezimo abanye abazifumana bekuzo sebefana lamathambo omleyo ithemba lothando likamama kweminye imizi ayisekho ngenxa yenhlupho lengxaki zakulo mhlaba obaba ke kangikhulumi-ke labo abanye yilabana babalekela imizi bayafana lamathambo omleyo kodwa ke uHezekiya besesithi lingalahla ithemba amathambo la alakho ukuphila nxa ekhangela kuNkulunkulu uJehova uyazi uyabona sikhulekeleni laba bantu asebeyizimo zamathambo omileyo bathole ukuphila uNkulunkulu abelathi asibusise asinike ithemba singabi ngamathambo omileyo kodwa sibe ngamathambo adinga ukuphila ngoJesu amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo.